sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 9 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abangamachumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 kuleli izolo.
Ifestival leyi ngiyokuthi sizama ukuxoxisana nabantu sisizwa ukuthi bona kambe iGooground leyi yabahlukumeza njani.
Kusungulwa umbukiso wamabhayisikopo omayelana ngombhuqazo weGooground koBulawayo namuhla.
Kusuka kumangalise ukuthi abantwana bazabhala mazamanesini bani bevele bengazange bafunda.
Abazali bakhala ngokuthi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka ngoba kulalutho abantwana abalufundileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo, labahlanu abatholakale sebesilile. Inani labantu asebehlaselwe yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli sebezinkulungwane pose eziyisishiyangalombili 7,951, kuthi asebephephile sebezinkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu pose amahlanu 6,446. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,276, kuthi asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi pose amathathu 229. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,058,764, njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamachumi amathathu lanhlano 36,353,763. Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology namuhla izasungula umbukiso wamafilimu aphathelane lombhuqazo weGooground koBulawayo, lapho ezabukisa khona abantu bezikhulumela ngokwabehlelayo. Umbukiso lo ubizwa ngokuthi Asakhe Film Festival, njalo uzaqhutshwa phakathi kwensuku ezithiyeneyo uze uye phela mhla ka 30 kulinyanga. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Senzele Ndebele uthi bazama ukukhuthaza ukuxolelana ngokuveza iqiniso ngokwenzakala eMathebeleland laseMidlands, lapho okwabulawa khona inkulungwane zabantu ezingamachumi amabili libuto le-5th Brigade ngesikhathi seGooground-i.
Umbukiso webhayisikopo lo ukhanyela esingathi khona yikuxolelana lokudinga ukuthula emphefumulweni yabantu, ngesikhiwo esingathi khona yi-peace and reconciliation, ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi seGooground kuningi okwenzakalayo, abantu bahlukumezeka kakhulu, abanye abakazi bethola ithuba bekuthi bekhulume ngakhona okwenzakalayo. So ifestival leyi ngiyokuthi sizama ukuxoxisana nabantu sizwa ukuthi bona kambe iGooground le yabahlukumeza njani, bazwa njani, kuyini abafuna kwenzakale. Siyabe sikhuluma njalo labantu izikhwicamfundo ezikhangelane kakhulu lento zama genocide studies lezo, ukuthi kambe abantu abaseke bayehlelwa luhlupho olunje kuyini ongenziwa ukwenzela ukuthi kona bathole uxolo bezizwe belapheyile emoyeni ngoba abantu abanenye bayakhathazeka ngodaba lolo.
Uzaqutshelwa ngaphi lumbukiso njalo ngobani abavunyelwayo ukuza ku?
Ngenxa ye COVID le esihluphikile umbukiso lo uzayenzakala ngezigaba ezijiyeneyo amalanga ajiyeneyo. So kule minye engathi amanye ama events azayenzakala online abantu bazabe bebukele ku Facebook. Lokhu balisela ke i public lecture ka Stuart Doran mhla ka 16 izabe ikhona online. I public lecture ka Jeremy Brighill owaye ku intelligence ye Zipra uzanika la i-public lecture ekhangele kakhulu ibutho le Zipra mhla ka 27 izaba i-online. Then mhla ka 30 siza launcha into ezintathu. Mhla ka 30 siza launcha i-Google Round documentary esiyenzileyo ngomnyaka lowu ekhangele kakhulu ukuhlukumezwa ngomenyinto ukudlwengulwa kwabomama ngesikhathi se-Google Round. I-documentary le i-Deep the Bones Will Speak. Bese sithi njalo ngelanga lona lelo siza launcha i-Google Round Memorial Center okuyi-website le ndawo lapho abantu abangahamba khona bethola imininingwane eminingi emayelana le-Google Round. Bazathola ama-testimonies lama-documentaries la esitshona siwarekhoda. Bangafika njalo kuwebsite le abantu bebhale kumbe befake ama-message bebhale ngezihlobo zabo ezalahlekayo ngesikhathi lesi ezabulawayo, because sifuna ukuthi at the end of the day sibe le-database ukuthi sibe le-idea ukuthi kahle kahle bangaki abantu ababulawayo njalo babulawela ngaphi. Sizaphinda silontshe njalo ugwalo olulotshwe izikhwicamfundo ezijiyeneyo. So umbukiso lowo wamhlaka 30 most of the events zizawe zi-online, but sizabiza nje abantu abalutshwana abazawe bekhona, but ama-public events azawe senziwa online ku-Facebook.
Umnumzana Senzele Ntebele ngumqondisi wenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology. Uhulumende yena uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi kokukhulumisana lenhlanganiso yeMathebeleland Collective ngenjongo yokulungisisa lolu daba. Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission, layo ithi ilenhlelo zayo eziqhubayo ngenjongo yokuqeda umfutho olokhu ukhona phezu kodaba lweGugu Round. Abanye abazali bathi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka idluliselwe phambili ngoba kulalutho abantwana abalufundileyo. Izikolo bezivaliwe okwenyanga ezedlula eziyisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lanxa abanye abafundi bebeqhuba izifundo zabo ngenhlelo zokuxhumana ebulenjini be-intanethi, abanengi ikakhulu abasemaphandleni babikwa bengazifinyelelanga lezo nhlelo zemfundiso ngoba kabala intanethi. Ngokunjalo abazali bathi abafundanga lutho, njalo ukubabhalisa imihloliso yikubafaka esimbeni esibi esiza kwenza bengaphumeleli. Bathi okwenza umumo ube mubi yikuthi lanxa izikolo sezivuliwe abantwana kabafundi ngoba ababalisi baphakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo. Siqoxele umqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni, iRural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Ababalisi kuzikolo ezinenge lupane abakho, sike sabhodabhoda kuzikolo ezithize safumana ukuthi kuzikhalela ibhunga yezi kuphela ababalisi kababuyanga ezikolo. Uyafica kulabaphathi bezikolo kuphela. Kuthi-ke lalaba abalutshwana bathe bahamba ezikolo ngendlela zokuthi bayesaba ukuthi mhlawumbe bangaxothwa umsebenzi, bafika bazihlalele nje bebukele abantwana bezitendela kungelanto into abayenzayo. So esingakutsho ukuthi ababalisi kabakho akula kufunda okwenzakalayo. Kusuka kube isimanga ke ukuthi nxa kusenzakala into enjalo kodwa uhulumende lokho eqinisa ikhanda esithi amazama nation kawabe khona ngo December. Kusuka kumangalise ukuthi abantwana bazabhala mazama nation bani bevele bengazange bafunda.
Abazali bona bathini pho?
Lokho kwenzakalayo kusuka kudide abazali beswele ukuthi benzeni ngoba bengazuthi kuyini okuhambayo bayesaba ukuthi bekele uhambisa abantwana mhlawumbe enxa ababalisi begcine bebuya kumbe kuthiwe yiba barong abangalethanga abantwana. So abazali ba-confused abakwazi okumele kwenzakale ngapho abantwana babo bahamba ezikolo kuba le monakalo emkhulu kakhulu abantwana begila emkhuba senza kungezwa ngendaba zokuthi akula abantu ababelusayo ezikolo. So kusuka kulethe kudideka kubazali ukuthi kuyini okumele kwenzakale. Bayesaba futhi ukuthi bangahlalisa abantu ababe ezikolo since kuthiwa kumele vele bebhale ama-examinations ngo-December. Kungaba yingxabangxoza futhi kubantu ababo behluleke lokuthi babhale lawo ama-examinations kumbe kube lokufeyila okukhulu. So basethembeni lokuthi mhlawumbe engxenye uhulumende laba lisi bazakhulumisana bevumelane ukuthi kuyini okumele kwenzakale abantwana befunde.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngomqondisi wehlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Ivandla leMDC Alliance lithi ukubuyela edale lePhalamende kukaNkosazana Thokozani Khuphe lamanye amalunga eMDCT alichumi lane kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bafuna nje inotho ePhalamende athi ukusebenzela uZulu. UMakhuphe labanye bakhe bafungiswe kuthange ngemva kokuxotshisa amalunga eMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuHouse of Assembly lakuSenate. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
UKhuphe lezihlobo zakhe into edebevele beyifuna kakhulu ikungena eParliamenti bazisebenzele bona labatwa babo ngoba abalandaba lokulandela iconstitution, abalandaba lokusebenzela abantu, abalandaba ukweliswa izanu ukuthi ingabhidlizi inotho, izanu ingalokhu iqhubeka ngecorruption. Yikho ke sibone emhlophe ukuthi into abayenzayo ayikho emthethweni, ngesikhiwa bathi ayila legitimacy. Kungaba legal ngoba kwavela ku Supreme Court leyo captured compromise but akula legitimacy. Illegitimacy ngesintu singathi akula buntu ukuphiwa umntwana womuntu ngecourt wena usazi ukuthi aso wakho usithi ngowakho ngoba uphiwe yicourt. Akula buntu njalo kuyayangisa bathi ngibikele emhlophe ukuthi vele abalandaba lakho okwenzakeleyo bona sebezimisele ama-by-election le 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Amanye amalunga e-MDC Alliance lawe MDCT athi kumele kumanyanwe ukuze i-MDC inqobe ibandla leZANU PF kukhetho oluza kwenziwa ngo-2023. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Witness Dube ilunga leMDCT lomnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcini sihlalo weMDC Alliance eMathebeleland South yena othi ibandla lakhe yilo elimele likhokhele ngoba lilosekelo olukhulu elizweni. Umnumzana Dube onguye osungula lingxoxo yena uthi kumele amacele omabili akhumisane umlotha.
abakhokheli khathi sokumele ukuthi ngabe bayahlala phansi bakhangele ukubana ibandla le-MDC yokuzayenza ukuthi lingabhidleki kuyini. Kusiywa kuCongress kube sokukhethwa-ke umkhokheli sibona ukubana angahlanganisa bonke abantwana be-MDC sisiya kukhetho olulandelayo.
Mnumzana Moyo,
sizahlala siqondane nokuthi siyosapota i-MDC Alliance ngoba yiphathi abantu abayivotelayo.
Dube, ubona ingani kulo sekelo yini? Nangu umnumzana Moyo yathi ukuthi akulasekelo ku-MDCT.
Into edanisayo ukuthi ubona obaba uMoyo yibo abakhokheli bakhona okumele ukuthi ngabe yibo abafuqa indaba yokuthi ubukhokheli buhlale phansi buphe isixazululo kulolu daba. Ngoba eqinisweni umthetho bayawazi, umthetho wephulwa nguye ubaba uChamisa. Umama uKhuphe laye uqhubekile wenza okulungileyo ngomthetho, kodwa siyakubona ukuthi noma kulungile emthethweni ibandla kuyalihlakaza, ibandla liyalokho lidabuka lisiya phambili. Kumele ukuthi ngabe sesikhathesi sokuyikuthi abantu bayadingana bayazama ukuthi babumbe i-extraordinary congress ibe khona kukhetha umkhokheli oyedwa. Bonke abanye babe bengazange baba nenhlanhla labo babe lokusekela sibe libandla le-MDC lona lalelaziwa ngabantu. Bangabe lokhu beqhubeka beqinisa indaba abayaziyo ukuthi kayikho emthethweni, indaba yokuthi bathi MDC Alliance libandla bona bekwazi ukuthi kwakungumbuthano wamabandla. Into eyaseyanqunywa la yimthetho babe beqinisa besithi ukulandela umthetho we-constitution ye-MDC le-Zimbabwe ikulandela izano. Kurongo lokhuyana ngoba baya misdirect abantu, balahla abantu ngoba siyo. Into ekhona ikuthi kumele i-MDC ngabe yayilandele i-constitution yayo kusukela ngasekuqaleni. Ubaba uChamisa wangenzi lokhu akwenzayo. Ngabe ubaba uChamisa lo mama uKhuphe ngabakhokheli aboqotho abale-MDC enhliziyweni, ngabe bayazama ukuthi kumiswe konke lokho okwenziwayo kuzama ukubuthwa abantwana be-MDC?
Ungasigqibela ingxoxo mnumzana Moyo.
Ngiyabonga. Amazwi avela kuduko ukuthi thina ubukhokheli kumele ukuthi aliba siyalungisa. Silandela umthetho we-Supreme Court ukuthi kwenziwe i-Congress i-2014 structures. Kodwa simangala ngalaba asebesebenza belikholwa abanye abantu. Kungamela ngabe kwenze lokho, kungasiko ukuvela ku-Supreme Court. So ngithi ebantwini beZimbabwe bakhulumathi South, kasimeni ngeqiniso sithi singadayivetwa izinto lezi esizibona ezenziwa ama-ejenti ezano. Thina sisebenze siyakhe i-MDC Alliance ibe yiphathi eqinileyo nasiya ku-2023 election. Siyenqoba njengoba sanqoba ukuze umhlaba ukhangele ubhekile.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcinisihlalo we-MDC Alliance yeMathebeleland South. Ubexoxa endawonye lelunga le-MDCT umnumzana Witness Dube. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi oyengomphathintambo kahulumende ngesikhathi sikaMgabe umnumzana Nicholas Gotje ubotshiwe wamiswa enkantolo izolo esetheswa icala lokuntshontsha inkomo ezingamajumi amabili lambili. Inkundla inye ithi njalo owayengumeli weHarare ePhalamende elilunga le-MDC Alliance kodwa waxotshiswa kuleli dali i-MDCT unkosikazi Anna Muyambo Kaseko. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli be-Studio 7 konke nabasakazi bakhona bonke nje. Yeah. Bakithi nami ngizathanda ukuphawula lapha okuncanyana nje enguzwe kukhulunywa khona lapha emsakazweni. Bantu benkosi, ngizwa nje kuthiwa khona bekunokhetho ngomvulo olokukhetha amakhansila kansila eGwanda, and then kwase kubonakala umnumzana uSiziwa enqoba lolo khetho. Okuthe ngemva kwemphumela leyo kwabonakala ama-MDC lawo esedlephana. Manje ngiyazibuza ukuthi hawu ziphukuphukubani lezi eziphongu hamba nje zikhuluma sitshela abantu izinto ezingazwakaliyo ngoba kahle kahle ngithe mangibheka ngithi ngiyazibuza ukuthi kahle manje njengoba laba besithi ngokwabo labana la besithi ngokwabo kanti vele uthe ubani umkhethile khonapho esiyamela lolo khetho ubani umthumile lapho uhambe ngaphansi kwayiphi inhlanganiso phansi kwaliphi ibandla uyazi la bantu bangixaka mina yazi bangixaka ukuthi kahle kahle into abayifunayo bayazi noma abayazi ungathi badukile impela le nto abayifunayo abayazi kahle kahle ukuthi bafunani kahle kahle bona empilweni so ke mabona bengela direction ngoba muse ukudukisa abantu ya so ke hayi bengithi ngiphawule nje khona lapho nami njengomlaleli ngiyabonga ngilichagwane elikhulu khanya nincube esigabeni sakusuku ePlumtree amen kule ndawo.
Sarbona, Nasaka, Zaka Studio 7, Tandulibonga, Homsen, Jerome Kurugan Gagar Wenza, Yokumayo, William Okum, Pumelpan, Jovine, Riskovogan, Domfana, Hale Joes, Tom, Toes is in demand, Tova, Dosapren demand, Nosakola Nimpov, and Romama Vantuana, Natural, and living along, Indavangirilla, Hile. Katuma kupe wenzani kumbe ukhona udinga ngudinga umuntu ngwakhe straight sesetshenziswa okubona ngakho kwenza ucha abantu qedile lapho ethi uyabathathela legama leliphathi kusani kunuku amakhupe kahlukane ngempilo zethu ngiyajabula amasihlusikawula so sekwamanye amazwi sithwele nzima
kanti sisesilwane lapha kule ndaba esingayitholiyo amateacher athi sibhadale imali ama-R100 ukuthi abantwana befunde kathi baholiswa yithi kumbe baholiswa igovernment ngathi bona behola ibhondi thina siyayithatha ngaphi i-R100 le lindaba isizwisa ubuhlungu sesilwane ngapha elubhani amateacher shuwake ezwele isikhawula athi kasisebenzi sihle eziphansi siyizigoga yithi esiphandela abantwana kathesa abantwana bayagula le mkhuhlane lo ungaka bakithi la ma-sanitizer lawa asilawo kulokho othiwa kuvikela i-corolla imaski kasilawo ngiyabonga umongameli.
Sanibonani kustudio 7 linjani cela ukudlulisa umlayezo kugovernment cela ugovernment athengele amapolisi izicathulo lokho sokuyangisa lokho elizweni amapolisi asekugqokile lokho siyacela kakhulu ugovernment athengele amapolisi izicathulo zomsebenzi ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke balaleli be-Studio 7 lani lonke elisebenzela i-Studio 7 ibizo lami ngingusithole kobulawayo namhla ngithanda ukuba ke ngikhulume ngodaba olubuhlungu udaba lwama-NASA pensioners abahola i-RTGS $600 kambe le imali uhulumende wezanu PF ubona ngani ile ngqondo uma i-inflation isedlula 800% njalo indleko zendlu ngendlu imole elabantu abangu 5 kumele kube yi 17,000 RTGS. As pensioners, we fail to understand why the government is so insensitive to the welfare of senior citizens. Government pensioners are paid well over 6,000 RTGS a month, plus they are paid in their nostro accounts $75, whereas NASA pensioners have no nostro accounts. Sifuna ukubatshela ukuthi umuntu wonke comes to an end because of age. Please, kabasihloniphe besiphathe njengabantu. Sicela uhulumende asihloniphe. Siyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera usecele uZulu welizwe lakhe ukuthi ambekezelele ngoba ephakathi kokulungisisa umnotho. Ele Australia lona lithi lilakho ukuqhubeka livale imingcele yalo okwesikhathi eside ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi kasoze aphatheke kungxoxompikiswano yesibili emele ibe khona phakathi kwakhe lancintisana laye kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden mhlaka 15 ngeviki ezayo. UTrump ucunulwe ukuthi abaqoqa lempikiswano bazise ukuthi iza kwenziwa ngenhlelo zokuxhumana ngomabonakude ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kumpikiswano yakuqala, uTrump loBiden babendawonye kodwa umongameli Trump usuke wabanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19. Lanxa abakaBiden besithi bayakwamukela ukuthi ingxoxompikiswano le yenziwe behlukene, nanku phela umongameli uyagula. UTrump yena uthi ufuna babe ndawonye loBiden. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akakumangalisi khona lokho ngokuba vele umnumzana uTrump, umongameli uTrump, yindoda ethanda ukuziveza iyisiqhwaga, umuntu olamandla, umuntu ongesabi imikhuhlane, umuntu ongesabi i-coronavirus, ongesabi i-COVID-19. Ngakho-ke akwethusi ukubona esenza ngalindlela, ikakhulu ngemva kokugula kwakhe. Ufuna ukuziveza engumuntu ongelandaba, ongethukanga. Ngakho-ke nxa sekusenziwa virtually, okusho ukuthi nxa sekusenziwa ingxoxompikiswano kuswanelo abantu bengekho, sekusenziwa emakhompyutheni la ku television, kutsho khona ukuthi kasezukubonakala ubuqhwaga bakhe, ubukhulu bakhe, amandla akhe, kungesabi kwakhe. Yikho lokho kwenza angayithokozeli le ndaba ngoba iphikisana lalokho ayikho khona, afuna ukuthi aziveze ikho khona.
Singabona eguqula umcabango yini uTrump esephatheka kulingxoxompikiswano?
Lanxa amathuba emancane okuthi aguqule ingqondo yakhe, kodwa kupolitiki ngeke uthi ngeke, ikakhulu nxa kusiza emuntwini onjengomnumzana uTrump esazi ukuthi uyakhuluma okunye enze okunye. Kodwa ke vele uxakekile kakwazi ukuthi udaba lolwaluphathe ngayiphi indlela, phatheke yini kwengxoxompikiswano kumba angaphatheki, ngokuba usekelo lwakhe nxa kuhlolwa abantu lubonakala luyawa kakhulu. Ngakho ke kule ngozi yokuthi angaphatheka kungxoxompikiswane, usekelo lwakhe lulimale kakhulu kakhulu, kusiya ngokuthi luphathwe njani. Angaphatheki kungxoxompikiswane, usekelo lwakhe luwe kakhulu kakhulu. Ngakho ke uzabe xoxa nama-advisors yakhe labangane, bebonisana ukuthi enze kuphi kwakhona. Yikho lokho azagcine kwenzile, kusiya ngokuthi abone, esebona ukuthi yikuphi okungamsiza ukuba aguqule lokho esikubona kusenzakala ukuwa kosekelo lwakhe.
Nxa ingekela ukwenziwa, ubona lokho kungaphazamisa yena uTrump kumbe kungaphazamisa uBiden kumbe ubona kungabasebenzela?
Sekulutshwane okungatshintshwa yi-debate, ingxoxompikiswane lezi. Ngakho-ke nxa ubuvela phambili uyathanda ukuthi uhlale ungayanga phikisana, ngokuba ungagcina uzigwenxa ekukhulumeni kwakho. Kanti nxa usemuva ungathi awuthi ngiyezama kancane njalo ukuba ngithole ithuba. Bobabili ingxoxompikiswano isengabalimaza, bobabili ingxoxompikiswano isengabancedisa, kusiya ngokuthi izabe izaphathwa njani. Kodwa abaningi vele abantu hhayi sebekhethile ukuthi bazavotela bani, sebelinde usuku lama independent lama undecided yiba bangalungiswa ke ingxoxompikiswano, kusiya ngokuthi iphathwe ngayiphi indlela.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamajumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. kusungula umbukiso wamabhayisikopo amayelana ngombhuqazo wegugurawundi kobulawayo namuhla. Abazali bakhala ngokuthi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.